imidlalo leyo yalonyaka Chris abantwana bayajabulela bathi World Cup imnandi kakhulu. Asokunandi nge-organization but imnandi ukuthi imidlalo yakhona kuyahlohlwana. Abanye babebukele indlela abayithembileyo idliwa nge-Uruguay bebulawa ngu-Suarez. Bababuhlungu kakhulu ukuthi iqembu le-Ivory Coast lalo landidlala kamnandi kakhulu kodwa cina lidliwa yi-Columbia 2-1. Kahle sibakhalela imidlalo le ebuyayo eyaboGhana. Bakwazi ukuthi Ghana kugrupu-ke embi kakhulu uyazi labo-Germany nabo-Portugal kathe sikhalele ukuthi elinye nje iqembu e-Afrika lalo linqobe kodwa kukhanya kunzima
okokuthi manje nxa ukhangele lapha kudliwa amaqembu amanye abantu kade bengacabangeli ukuthi sekuyahamba njani nxa ukhangele wena kuyakhanya yini kumbe vele sokuyikukhangela nje
uyakwazi-ke lokhu-ke esiwathi imbali ye-World Cup kuba nzima ukuthi iqembu lingasuki kubo-South America linqobe lithathe amaqembu e-Europe ehlile ukuthi awine kona kwe-South America njalo ze-South America lazehlile ukuthi zinqobe lingase-Europe sabona-ke imidlalo e-World Cup ka-2010 e-South Africa yanqothwa-ke i-Europe i-Spain njalo kumele sesikhangele ukuthi-ke kukhanya kuyehlula ukuthi iqembu eliyilo lebe sithi zintathu ze-World Cup zibuye ziyenze lokho kuthiwa ngu-defender uyakwazi ubana i-Italy yathi inqobi yahle yaphuma ama-group stages kwathi-ke singale e-South Africa yehlulekile i-Italy kwathi ngalana umnyaka futhi i-France yenza okufanayo yehluleka naye khathe sesibone-ke i-Spain siyehluleka njalo lokuthi kuhambe-ke iye ngaphambili i-Spain ngikhuluma nje sekumele ukuthi ngaqeda umdlalo okugcina igadi buyele ekhaya ayisekho yona kuyafanana ne-England England siyehluleka yagcina ngo-1966 kuthi bona-ke kunzima lapha-ke Chris angithemba ukuthi-ke kuleli iqembu elizawona ngaphandle kwamaqembu ase-South America